sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Sibonga uJonga Khandemiri ngokusipha indaba ngolimi lesiShona. Ngiyalemukela mthwakazi omuhle ngomgqibelo mhla ka 21 kaZivandlela 2023. Igama nguGain Okumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Lokho abantu abathathu abalaba sibahambise court banikezwa yani remand date. Kulabanye badinga yabangu 70.
Isikhulumeli samapolisa elizweni uAssistant Commissioner Paul Nyathi utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka eChina amalunga e-CCC eMurewa North. Uthe kulabanye abalithumi lasikhombisa abasadingwa.
Sifo zakhona inkomo yabe ivuthwe isibindi. Isibindi siyabe sivuthiwe. Thiwa ngathi besipheka. So vele inkomo yakhona kungayi-attacka vele ayayisile. Mina kimi uzokufa e-4.
Umkhuhlane obangelwa yimikhaza owe-January disease oqhamuke esigabeni se-PBS e-Fort Rickson emangweni wensiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Kuhlelo abaculi bethu namhla sileqembu le-rumba elidabuka e-Cholocho elizibiza ngokuthi ezako bonke. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Isikhulumeli samapolisa elizweni uAssistant Commissioner Paul Nyathi utheba lokhu bephakathi kophenyo lodaba lwabantu abaphatheka eChina amalunga e-CCC eMurewa North kumaviki amabili adluleyo. Uthe kulabanye abalithumi lasikhombisa abasadingwa. Mayelana lodlame olwenzakala ezabelweni zeMatobo lensiza, uNyathi uthe uzakuzwa okuningi ngalolu daba kumkhulu wamapholisa esigabeni seMathebeleland South ngomvulo. Sizweni ingxoxo egcweleyo lo Assistant Commissioner Nyathi.
Sizabona ngokuhamba kwesikhathi ukuthi uSikhomje jikelele uCommissioner General uzakhuluma yini lomngameli welizwe upresidenti Mnangagwa. So kuthi kathesi angikwanisi ukuthi ngimtshele ukuthi kuzakuba le-amnesty kumbe hatshi.
Imbhobho yonke yona le kathi ivele ivela ngaphi ngoba sokulamacala amaningi adalwayo abantu besebenzisa imbhobho.
Sihlala sikhuluma hlanguzulu ukuthi labantu abalamalayisensi ukuthi babe lama-firearms kumbe babe nembhobho kumele bagcine imbhobho yabo bozilingananzela. Labantu esibatholayo bentshontshelwa imibhobho suku zonke. Abanye bayahamba bephethe imbhobho emotheni bangama sebephuma emotheni betshiya imbhobho. Ikhanya ukuthi imota le mbhobho amasela bangabuya baphonga ukuthatha mbhobho lo sebehamba umbhobho lo sebewusebenzisa ukwenza ama-robbery. Kulabanye ababona iminikazi yombhobho angafa kabasarenji umbhobho kumapholisa. Yethi umthetho utsho ukuthi umuntu angafa umbhobho kumele sihambe lawo emapholiseni. Njalo kulabanye sibabona ukuthi bayangena elizweni kumabhoda laphana besenzeleyana sithina i-smart lane of weapons ihlala sibopha abantu abaningi. So lingananzela kule izizathu eziningi ezenza ukuthi imbhobho ibe khona elizweni njalo imbhobho le iyangikhona abantu bayabehamba bengela license.
Sengibuya kudaba lalaba ababotshiweyo amalunga ebandla le-MDC ebuliriro kuliviki edluleyo athi atshaywa kabuhlungu ngamapholisa e-riot. Kungani amapholisa echaya abantu njalo lenzani ngakho khonokho?
Angila evidence ukuthi amapholisa achaya abantu e-CCC. Pho ngokubona abantu bekhuluma kuma-social media pages. Thina umthetho utsho kahle ukuthi umuntu nxa elesikhalazo kumele ahambe ayobona u-commissioner jikelele kumbe u-officer in charge e-station eseduzane laye kumbe u-officer commanding district kumbe u-officer commanding province. Njalo umuntu ophena mina ngichayiwe lamapholisa kumbe lomunye umuntu ulelungelo ukuthi ahambe ayafaka i-report emapholiseni. So nxa kuyikuthi abe-CCC bathe bona bachaywe lamapholisa siyabakhuthaza ukuthi bahambe bayofaka ama report
kudlame lolu olwenzakala emrewa north ongamavika amabili edluleyo selibophe njalo yine abanye abaphatheka kulolo dlame njalo baza kuya nini phambi kwamthethwandaba
sizofa abantu abathathu abana bathi bahambise court banikezwa leyane 16 na iremand date kulabanye badinga yabangu 17
umbuzo wami okugcina ngowe dlame lwematobo olwenzakala ngenyanga kamfumfu October ensiza lematobo kungani kungakabotshwa abantu ngoba labo abathayayo bathi bona batshela amapholisa amabizo abanye ababebazi ababathayayo
kumele ngikhulume le-officer commanding matsal ngamdinga on Monday ukuthi akhathele ukuthi indaba leyi ininjani kathesi
U-Assistant Commissioner Nyathi yisikhulumeli samapholisa esixoxelayo esemtare ngocingo Ivandla le-MDC liqhube umhlangano walo namhla lapho ebebecubungula okuthiyeneyo okugoqela ukumisa kwesikhatshana amalunga ayisikhombisa etheswa umlando wokwephula imithetho ethiyeneyo ebandla leli. Omunye wamalunga la ongumgcini sihlalo webandla le-MDC kwele Melika umnumzana Dan Moyo utshele iStudio 7 kuliviki ukuthi umkhokheli webandla leli umnumzana Monzora akala mandla o akukubaxotsha ngoba yena engazange akhethwa libandla ukuba ngumkhokheli. Ngesikhathi singena emsakazweni umhlangano lo ubulokhe usaqhutshwa kodwa kubikwa bezamiswa phambi kwekomiti yokuqondisa ingxabano.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe, lamlela,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa wafuke mbula.
Kuhlelo lwezamaphandleni namhla umkhuhlane obangelwa imikhaza owe January disease oqhamuke esigabeni se-PBS eFort Rickson emangweni weNsiza usubulele inkomo ezifika phose ikhulu kusukela ekuqaleni kwalinyanga. Lokhu sokuthiye izakhamizi ziwisa ezimathonsi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqondiso ogada lukahulumende olubona ngokunakekela izifuyo ezansi emandebeleni umnumzana Enath Mdlongwa uthi umkhuhlane we-January disease usubulele inkomo ezingamathuma isiyakalombili 80 eFort Rickson njalo wakhuthaza izakhamizi ukuthi zidibhise inkomo njalo nje. Lo mkhuhlane ubikwa uqhamuke ngemva kokuba isinye isakhamuzi sithenge inkomo ebezivele ezilawo emashingo sasiletha esigabeni se-PBS ngaphandle komthetho. Ngemva kwesukwana inkomo lezi lezabomakhelwane zaqala ukufa buthumuthumu okwalumathisa lo mkhuhlane kulumango wahle wamemetheka. Umnumzana Themikosi Spanda oyisakhamuzi eFort Rickson uthi zelahlekelwe zinkomo ezine ngenxa yalo mkhuhlane.
Sifo sakhona inkomo yabe ivuthwe isibindi, isibindi siyabe sivuthiwe thiwa ngathi besipheka. So vele inkomo yakhona kungayi-attacka vele ayayisile. Mina kimi sokufa e-4.
Unkosikazi Matilda Dube yisakhamuzi seflabhosi eNsiza yena uthi njengabomakhelwane badlela evalweni ngoba lo mkhuhlane ulakho ukubafinelela balahlekelwe zinkomo eziningi.
Besifisela ukuthi ngabe inkomo ziyahlatshwa kumbe zivikeleke kumbe abantu balalele imithethweni naleyo ukuthi endaweni kungaba le mkhuhlane bangaqumisi inkomo zisiza kwenye indawo engela mkhuhlane khona.
Umnumzana Ezra Wadengo isakhamuzi eGungwe Gwanda South uthi lanxa lo mkhuhlane ungakafiki esigabeni sabo kube le mkhazi eminingi lonyaka ulandela ukubona kakhulu kwezulu.
Inkomo ezivelele emapulazini ngale lapho ngabe kula amabhufalo onyathi inyadizo ezisithwalela imikhaza lemikhuhlane etshiyatshiyene siyazama sibili ukuthi inkomo zidibhe.
Lanxa uhulumende elenhlelo zokudibhisa inkomo emaphandleni kwesinye isikhathi izifuyo zihlala isikhathi eside zingadibhanga ngoba kungela mithi. Ngokunjalo esinye isakhamuzi unkosikazi Thokozile Dube Mzingwane uthi kumele abantu bazithengele labo imithi lokunakekela izifuyo zabo.
Ikakhulu abantu sibili asifundeni ukuthi sithi sidiphise iinkomo zethu emadibha lathi ngapha lathi silethi imithi ngoba lelani idibha elingale vele iinkomo zakhona ziyadibha sibili zihamba zidibha sasa uzabona iinkomo zesi zigqhile umkhasi ungathi vele zanza idibha.
Ukuqhamuka komkhuhlane we-general disease esigabeni se-Fort Rickson sokuda lokwehla kwentengo yenkomo okwamagama ngoba izakhamizi ezithengisa inkomo mahlayana nje zisesabela ukuthi zingafa yiloba nini. Nangumfuyi umnumzana David Moyo.
Ngicela ukutshela ukuthi ibhaya elilapha lithenga inkomo eweya 400 kg, inkomokazi bayithenge $260, that is the highest. Ezinye bazithenga zigula $150-$100. Inkomo sokungasela option izakhamuzi ezibona ukuthi zingaphelelwa zinkomo ngangcono nje bathengise ngemali engathenga idonki. Iqiniso lihle zakhamuzi ngiyalincenga lapha elikhona libone civil ukuthi alivumeli inkomo livala ngamabheshu lingavumeli inkomo ezivela kulomhlubulo wakithi ngoba zithwele ukufa okukhulu kakhulu.
Nake umkhuhlane we-general disease ubulale inkomo ezingamakhulu esikhombisa 700 ezansi emandebeleni. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sibonge ke u-Albert Ncube. Okwamanje sesidedela usithandekile Mhlanga esipha uhlelo lwakhe oluqondane labesifazane empilweni.
Namhlanje sicubungula indlela abesifazana abaphathwa ngayo ngamapholisa ikakhulu nxa besekela amabandla aphikisayo wezombusazwe. Sixoxa lo Nkosazana Roslyn Ncube, isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrats, ili elikhokhelwa ngonkosazana Linda Masariva.
Yebo sithandekile, thina udlakelo olwenzakala elizweni leluvele thina njengephathi yethu kasivumelani layo njengelidi. Sithi khona akube lokuthula elizweni, abantu behambe bevota kuhle kungela kuyethuselana, abantu behambe kuhle bekhululekile bevotele upresident abamfuna, bevotele uMP abamfuna. Singakhethi ukuthi khona iphathi iphe winileyo ukuthi noma uMP uphe owinileyo, sihambe kuhle abantu bekhululekile. Yiso isifiso sethu thina njengephathi, sithi hhayi udlakela lolo aluphele elizweni lapha. Iminyaka yonke kade sibona idlakela lo liyenza ukuthi abantu kube lokufa, abanye nje bephongukufa nje kungalanto noma bayikhulumileyo beqambelana amanga ngokuzondana kwabo.
Liyavumelana yini labanye benu abe-CCC ukuthi bayahlukuluzwa ngamapholisa ngokubona kwenu kumbe hhayi? Njalo lithini ngalaba besifazana ababotshwe lalaba abathe ababanjwanga kuhle ngamapholisa?
Sithi khona hayi akula muntu ofuze ebotshwe noma bona be-CC bengabotshwa. Sithi khona ababatshiye bekhululeke beyenza amakhampeni zabo kungela kubophana, kungela ukukhangelana ukuthi khona ungephathiphi kumbe ungwezanu PF ungaziwona ubotshwa. Sithi khona umuntu konke kabotshwe, engabe ngwezanu PF mangaye phambanisile kabotshwe, engabe ngwe-CC mangaye phambanisile kabotshwe, noma ukuthi khona ngwe lithi mangaye phambanisile sithi kabotshwe. Sithi umthetho kawusebenzi kodwa hayi kungabe lenketa abatshabe eyokuthi khona kubotshwe be-CC bodwa, ebezanu PF ngazi bewone bengazi bebulale bengaze betshaya abantu kababotshwa. Khona pha eZimbabwe vele abantu besifazana babanjwa kuhle, especially ababe benza ipolitics. Singaphonga ukuthi nje bayenza i-sexual harassment noma kungabe nje kuma-Twitter, kungabe nje any platform e-internet.
Ukubotshwa kwabesifazana laba kuthinta njani imindeni yabo, njalo kuzakhuthaza abanye yini ukuthi baphatheke kwezombusazwe?
Isandekile, siyabona lapho ukuthi khona umuntu ongumfazi sibili noma emzini nguye nje yabebambe umuzi wonke. Sibona nje okungala mama khona abantwana baya bengela kuthaba, abantwana bonke baya besebebunile. Kungathi umama engafa noma emuzini ngalowo, siyabona abantwana bayasala behlupheka. Ngakho-ke mangamuntu wesifazane ngabo bochwe kanje sejele abantwana bayasala sebenjani abantwana bayasala sebengabahluphekile bengasahamba esikolo bebaye bengasafundi sibona ukuthi noma ama homework sibuya yenzwa ngabantu besifazane ezindlini bayathethiswa abantu abangabafazi umuntu engaphonga ukukhuluma njengephathethu siyabona ukuthi kona kulesifazane eyabe ngupresident noma kuma groups kuma WhatsApp platform vele ngaphonga ukukhuluma abantu vele bayahle vele bekhuluma bakufunayo abantu nje bayabe bekhuluma baqandimbeni thina vele singamadomates ukuthi kona vele abantu abangafazi vele akula nto abangayenza njalo sizwa abanye besithi kona Africa is not prepared ukuthi kona ingabe ibuswe ngumuntu ongumfazi amadoda vele ayalokhu ekhuluma izinto bekhuluma into ezi-abusive ukuthi kona siyenze upresident labantu abangafazi beke bebuse ngokuthi sibona ukuthi izindlu zonke zivele ziranwa ngabantu abangabafazi akula muntu oyindoda ongayikhwanisa indlu yenaleyo sibona vele kubisela abantu abangabafazi wese bengabalotsholiweyo bayesaba ukuthi behambe beforward bebenza ipolitics babesithi khona uzathethiswa indoda yakho izakuthini two uyabethwa ngamahule wonke ama-abusive names ngenye into futhi ebuyisela abantu abangafazi imuva and siyekhangela ukuthi khona vele akula 50-50 leyo khona ku-constitution bayesaba abantu abangafazi ukuthi khona bengene sibili ku-politics siyacindezelwa njengabafazi kodwa ukuthi bebuya sibili bephambili sibili babesesaba khona ukuthi khona uyabe suthethiswa uyabe usutshela isihule sakho ongazaziyo uyabe usutshela ukuthi khona umntwana nomntwana ulo baba wakhe all those denigrative words
lo nkosazana Rosalind Nove isikhulumeli sebandla le-Labour Economist and African Democrat elead elikhokhelwa ngunkosazana Linda Masariva asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Sibonga usithandekile Mhlanga ngohlelo oluqondane labesifazane njengenhlala yenza uChris Gande ulandela ngohlelo liphuma lendaba lichone lendaba
Lingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sihlaziya udaba lwamaphepha okuhlala lokufunda okusemthethweni eSouth Africa lolu daba selukhathaza ikakhulu abantwana besikolo okuthiwa kwezinye izikolo sebevinjwa ukuthi bayefunda ngoba abazali bengela mapermit
udaba lolu lubhahile babu uGande yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi ipermithi iphele lonyaka iphela ngoJune ipermithi le so umntwana uyabe la engalanto ebhaliweyo ungakhumbula kawabhalwa ngamapermithi ukuthi aphela nini kuyabe kukhulume uminister kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eborder lapha nodingele ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhla ka-23 January omunye ukuthi eFebruary abanye bayafakelwa kuthiwe khona ngo-April so abantwana ke bazithola besebunzimeni njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le-confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithini ngoba lama-officials awe Home Affairs abakwenzayo kwakuhambisani omunye uyadindelwa kahle omunye adindele sephiwe isikhathi esipinyiweyo omunye adindele nini ngendlela ezinjengazona lezo so ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo khonabo
ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni
ukuthi bathola amaphepha babuGande kunzima kakhulu
kunjengokungena kwekamela, ikhanda lekamela lingena enaridini. Ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona. Nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana abe lawo vele kuba into enzima kakhulu. Kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply ipermit yakhona izinto ezifunekayo. Kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha. So awa abantwana ke abanzima khonapho. So ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ekuthini abazali bawazuze. Ngoba nxa umzali ewazuzile abantwana abalula, kodwa nxa umzali engawazuzanga abantwana it's worse. Kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster. Into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo a-uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lo msebenzi elizweni. So akula muntu omfunayo. So ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Lo ke bekungumnumzana Nhlanhla Moses Ncube, isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa, ebesixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris Gande ngohlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala wogatsha olubona ngezemali kwelemelika unkosikazi Janet Yellen ngomgqibelo oncedise ekusunguleni uhlelo lokulethela amagetsi, amandla kagetsi emaphandleni kwele Senegal. Lolu hlelo luza kupha abantu abazinkulungwane ezingamakhulu amathathu lengxenye 350,000 amandla kagetsi, njalo luzasekela imisebenzi engamakhulu amahlanu 500 ezabelene nezilitshumi lane 14 states kwele Melika. Kwezemidlalo namhla sikhangela okwenzakale kwezemidlalo kuliviki kwele Zimbabwe kanye lemhlabeni jikelele. Sixoxa lentathela izindaba yezemidlalo uThandazani Zimbwa.
Kwezemidlalo indaba ebeziphethe emathene abantu abaningi ngapha kwele Zimbabwe sigoqela ukubana iqembu leDynamo kulomkhosi ozokuba khona okuthakazelela ukufika kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha. Sizakhumbula ukuthi iqembu leDynamo lisungulwe ngo-1963, ngakho ke ngolwesithathu kuyona le iviki zi-City 18 kuzibandlela wona lesikuyo, iqembu leDynamo bathakazelele ukufikisa kwabo iminyaka engamachumi ayisithupha.
Kulenhlelo na eziqoqwayo ukunanza iminyaka le engamachumi ayisithupha.
So kulogatsha osolusungulwe lwe ukubana lukhangele inhlelo ezingenziwa ukubana kube lo mkhosi omkhulu, ugatsha abalubiza be-City Anniversary Celebrations Organizing Committee. Lona lukhokhelwa nguDenford Mtashu. Umtashu uthe kuqakathekile ukubana iqembu leDynamos libe lo mkhosi ukuthakazelela ukufika kwabo iminyaka yonke le eminingi. Sizakhumbula ukubana iqembu leDynamos lifike esiqongweni somncintisano owesizwekazi se-Africa i-Champions League, lanxa njalo lafika lanqotshwa khona le ASEC Mimosa. Okunye obekusematheni abantu yikubana ijaha leZimbabwe lona elidlalela uyiqembu le-Aston Villa uMarvelous Nagamba sebethe adinge elinye iqembu, njengoba khathesi ngozibandlela kuyisikhathi lesana sokubana abadlali benguqu bengatshintsha amaqembu abawadlalelayo.
Uye ozikhetheleyo ukubana usefuna ukuntshintsha iqembu kumenjalo lo yibo abeqembu le Aston Villa abatheka samfundo.
Ucoach wabo unaye Emery usethe yena hayi ijaha lethu leZimbabwe elidlalela iAston Villa lingadinga elinye iqembu, bathi nxa bevala ukutshintshana kwamaqembu esekwelinye iqembu. Okunye okwenzakeleyo njalo siza kubona ukuthi abakithi bajabula kakhulu ngendlela iqembu lakithi le-cricket elidlale ngayo lincintisana leqembu le-Ireland, sibanqobile emdlalweni we-One Day International o odlalwe ngolwesithathu bajikise izinto ibikhokhela iIreland nge 288 sokudlala abadlali abane kodwa ngemva kokuna kwezulu basebe ncintisela ukuthi bafikise i 217 bakhona ukuyifikisa ngakho iqembu lakithi laselinqoba okunye okwenzakele kumdlalo wenguqu ugatsha lwe SRC soluthole impumela yokuhlolisisa ukubana kuyini okungenziwa ukuthi kuncediswe umdlalo wenguqu kodwa litheliza kuma ukuthi liwufake emphakathini basanika abakhokheli bezimbabwe football association isikhathi sokuthi bahlolisise lokho okuyikho okutholakeleyo okungancedisa umdlalo wenguqu
uthandazani zimbo intatheli izindaba yezemidlalo esixoxelayo ekobulawayo Sizigqibe ngohlelo abaculi bethu namhla sileqembu lerumba elidabuka etsholotsho elizibiza ngokuthi ezaboko ezakobonke eselethule idlaladela lo lesihlanu uNtunkamile Nkomo we Studio 7 usipha lolu daba
Umholi waleli qembu uBlessing Luphahla uthi idlalade labo leli lamukelwe kuhle kakhulu ngabalandeli.
Ngiyabingelela bakithi ngokuzithoba kuhle la ngokubonga ngizehlisa phambweni balandeli abahle ngesupport elinikeza yona. Nali idlalade lesihlani elithi iDepression. Ithi depression featuring umnyanga kala sihlobo emculweni mina sengihambile manje sengihambile sengase ngumkhwanthu bomvu idlalathi leli ngelesi 5 ukhumbule uzokhumbula number 1 ubona idlalathi number 1 ayithi axolisa featuring uthandi udadewethu lapho ngasebenza khona lomxolisa Mr Bones uzobuya ke ialbum number 2 selimathrons webu album is album number 3 ethi lidlalelana ngegeja kusini so uzobuya ialbum number 4 ethi efelwe ayibanjelwa mazwi Sozo we are given a man, depression.
Idlalade leli lilengoma eziyisishiyangalombili ezigoqela ethi kwakhala nyonini imichibisholo kwansuku zasa idepression nayi luyahlabusa TSG inkohlakalo kamfundisi kanye lethi chukuchuku nci Abangathanda ukuthenga umculo wakho lophahla bawuthola njani
bakithi mawungakayitholi ngicela ukuthi uxhumane nami ku 0844 383835 0844 383835 uzosijabulela bakithi hayi loba bethu umgidi kagqakezeli kodwa hayi manje ngibhayi
We'll be right back.
iqembu ezako bonke amadoda aphuma eJwane siyabonga ntungamile inkomo okwanamhlokwanele bakwethu olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.